ungarivume wethesa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphatheke kutshengiseleni okwakumele kwenziwe ngontulikazi ngomnyaka ka-2020. Yena uyalilandula icala lelesithi ikhasi le-Twitter elicatshangelwa ukuba ngelakhe alisilo lakhe njalo akalani lalokho okwalotshwayo. Umantshi unkosikazi Ferrets Chakanyuka uthe kusobala ukuba nguye owaloba amazwi okuba uZulu aphatheke ekutshengiseleni ngoba ehlala ekhuluma lendaba lezindaba ngendaba zenkohlakalo esithi kumele abantu batshengisele ngendaba zokwehluleka kukahulumende. Uphinde wathi bukhona ubufakazi bokuba ungarivume wake waya kukhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC emangalela abantu abenza inkohlakalo. Uthe ungarivume kazange iphikise ukuba asimnikazi we-Twitter account ngesikhathi ebotshwa ngamapolisa okuveza ukuba ukuphikisa kwakhe ukwenzela ukuba angatholakale lecala okusobala ukuba ngelakhe. Igqwetha likangarivume uMnumzana Love Momaduku uchasise ngokwenzakale emthethwandaba.
Case is that the court found Jacob Ngarivume guilty of the crime of inciting the public to commit acts of violence, and they reached that conclusion. The court reached that conclusion on the basis that they disagreed with his defense that it was not his Twitter account, it was a ghost account, that he never owned any Twitter account. But the court said, because he didn't say that to the police, it was said for the first time in his defense outline in court.
Umthethwandaba uthole ungarivume elecala lokuthuthuzela udlakela bathi kabavumelani lalokhu akutshoyo ukuba kazanga abe kuTwitter. Bathi waqamba amanga esabekayo sizaphenduka kusasa, ukutsho uMaduku. Ungarivume uveze ukuba ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nalabo abalemibono ehlukene leyakhe.
It's unfortunate for them to convict me for, number one, an offense that I never committed. Number two, I never owned this particular Twitter account they are referring to. I have a Twitter account which I use.
Kubuhlungu ukuba bathi ngilecala engingalenzanga, angizange ngibe le Twitter abayitshoyo, banginike icala mina ngingazange ngibe le Twitter, ukutsho ungarivume. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Tshengisani Ntungagwa uthi uhulumende usebenzisa umthetho wokulwisana labaphikisana naye.
Okwakuqala, uhulumende wezanu wafunda emakhiweni umcabango wami ukusebenzisa imithetho. Siyakwazi ukuthi kule mithetho eminingi, o-Law and Order Maintenance Act, into ezinjalo. Kodwa imithetho leyi isisetshenziswa ukuvalela abantu abalengqondo ezokuvunyela kumbeni ezokuhlamukela uhulumende, yimkhukubona kwami. Lokhu kwenza ukuthi khona amanye amazwe engananzeleli ukuthi eZimbabwe kulobungcindezeli, ngoba izinto ziyabe zibuya zikuthiwa khona zisemthethweni.
Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende kangeneli ekusebenzeni kwemthethwandaba. Abanye asebetholakale belamacala afana nele kangarivume nguMnumzana Job Sikhala, yena ozagwetshwa kusasa. Unkosikazi Fatsa Imayere lo Tsitsita Karembwa abatholakala belecala leli, lo Mnumzana Wophoshi Ngono watholakala engelacala. Wolunye udaba, abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association bathi sebekhiphe uMnumzana Christopher Mthwangwa ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo. Bekhuluma emhlanganweni lezindaba eHarare, abeZimbabwe National Liberation of Veterans Association laba bathi uMthwangwa usehlale isikhathi eside ngemva kokuba wavotela esikhundleni lesi kumnyaka elithumi edluleyo. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inhlanganiso uMnumzana Ethan Mathibela uthi balandele isisekelo sombuso wenhlanganiso yabo ekwenzeni lokhu.
Kubuhlungu ukuthi abakhokhela sabafaka ezihlalweni abazange babe lokunanza le nhlupheko yama-comrades. Bathe bona befakwa sabahamba siyasebenza bezisebenzela bona le muli zabo. So sisele nje singathi siyizintanda. So yikho ubona sesisukuma kathe sesithi laba abalemicabango e-progressive asizamele ukuthi sitshintshe umumo okhona kuma-comrades.
Ukubeke sithi kunje amalunga abo angafela mathuba okukhulumisana lohulumende ngezikharazo nangenkinga abalazo.
Kahle kahle kuphuma ngaphi, kuyini okwenze ukuthi sibe emumelo omunje? Mina ngibona ngathi thina singazisola thina njengama veterans, because azange sisukume njengama veterans ukuthi sikhangelane lendulelo esilazo, ukuthi sidinge indlela esingaphuma emumweni kuyo.
Imizamo yokuzwa ukuthi umthwanga uthini ngalolu daba yehlule, ngoba ubengasabela ucingo lwakhe, luba imibuzo ethunyelwe kumakhala ekhukhwini nge-WhatsApp. Kodwa kunyanga ezisanda kwedlula uthele intathela izindaba ukuba inhlanganiso yakhe isamile ukukhetha inkokheli entsha kuze kwedlule ukhetho olukhulu lwalonyaka olwelizweni. Kodwa uMathibela uthe lokho akukho emthethweni, esithi baza kwenza umhlangano ukukhetha inkokheli yabo okusemthethweni. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.